sakula kanzima kodwa abanye babale thina sakula hlupheka kodwa abanye babale 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 abanye babale
wothela tsanga tsatshenjiswa ukuthi yobalula impilo ngayiwe nzima nokula hlupheka siyabonga ngoba yikho wasikhula ingqondo abanye bethu bakhulisa omama bodwana behlanganisa nabo bengenalutho asidloko nawo kungekho kwakuba kukho mishilo malo lapho yesisuka khona azange kubelula sidalo nalapho sihlaselivumvumu sesibamba qina senalo valo yimpilo yimpilo ngoba yimpilo yimpilo
thina sakula kanzima kodwa abanye babale thina sakula hlupheka kodwa abanye babale abanye babale abanye babale abanye babale abanye babale
abanye babale abanye babale.